Toku isika disenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu zivu. Uxolo lamhlanje ngolwesihlanu ziku 27 kumpandula 2019. Lilami usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Udokotela Peter Magombey seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba ongivumele ukuthi ahambe. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emandebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe owegugurawundi okunganceda ukulungisa lolu daba.
Inzu ubuhlungu kakhulu nxa ukhuya ibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuya ilizwe sesilithethe. Bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2. Abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16. Sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uphumelele na ekuhugeni osomabhizimusi emhlanganweni ebiseceleni ko-United Nations e-New York.
Amabhilioneya esiwaziyo awasendi njengawe Mnangagwa. Uflya in a private jet ecosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe. I-America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Udokotela Peter Magombey useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba omvumele ukuthi ahambe. Uze wavunyelwa ngemva kwesinqumo somthethwandaba esesibili kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsanga utshele intatheli izindaba ukuthi amapholisa ayebengavimbi kodwa abefuna ukuthi engasuki elizweni besacubungula udaba lokuba uphose wathunjwa kwesibili esesibhedlela se-Avenues Clinic. Lapho-ke kwenzakale eHarare ngomvulo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, umnumzana Fortune Nyamande, uthi udokotela Magombey ukhangelelwe ukuhlolwa ingqondo lomzimba ngodokotela abazingcwethi kulokhu. Ubikwa wahlukuluzwa okwenza waze waphambana kancane ingqondo kokuthi ubengasakhumbuli okuningi okwenzakalayo njalo wasehlatshwa ijekiseni engaziwayo ukuthi ingabangela inkinga enjani emzimbeni wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondo obanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe.
Udaba lukamnunzana uMagombeli aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu ikulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSozivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela kodwa udaba lokhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale ngoba ukhuluma ngezikliwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu kumbe ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle ngoba abantu labana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi kholo labo lincane. Nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu usenelisile na?
angiboni ukuthi uZulu uzathula ngasikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphethe zempila kahle yabantu kathesi ngoba yibo abantu abalizikhalazo zemali into ekhona kande okumele ukuthi uyinanzelele yile uzakhumbula ukuthi kulemdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela liwayithunjiwe ngikhuluma labanye abantwana bezano akade bicatshe ngaphansi kweMDC abafana laye undoda yenalo kuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo kodwa kulizaba kungabantu umuntu khaya ngangumuntu ozicatshisileyo ngumuntu ocatshiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole isupport bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano bebekuphikisa abantu khonokho kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo ukuthi iholo labo lincane iholo labo kalihambelani nomsebenzi asibo odokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo so eyabo odokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela bengamthumba uMagombeli nalo bengambulala kodwa okusalayo ikuthi kusasa izavuka futhi lale iproblem ekhona
lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe owegugurawundi okunganceda ukulungisisa lolu daba. Lokhu kuphume embuthanweni oqoqwe ngumsakazo weVoice of America bemanyene labeMedia Center okuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Le ngxoxo iqhutshelwe eLupane Women's Development Center eMathebeleland North ngolwesithathu. Asizweni abanye abakhulume kule ingxoxo yegugurawundi umqalisi ziba kungumnumzana Edwin Mpofu. Webandla lezano PF olilunga lecommittee yabona ngokulondolozwa kokuthula eLupane Peace Committee.
Issue ye topic ye Batara ifindile sokuba issue yabona. Lami ngiyezwa ngayo sinjani ngasini teachers na. Ikhosisi lapha sihlangane. Sizozama ukuthi sichofusane nini ukuthi landi nje abadala lisinike i-direction. Kuze laba abathatha le impuzo izayibuza becommitty beyisebenzisa phambili siyakwazi sonke kathesi ukuthi kule committee okuthiwa yi-NPRC eyalonjwa ngubaba upresident Mubane ezama ukuthi kube ukuthula kuxoxiswane sikhumisane umlotha abadala nto siyakwazi sonke yindlela yesizama ukuthi sihlalisane ngayo okuningi kuzafeka yini badala thina lapha sizama nje ukuthi sibe yi-eye opener yini ukuthi kahle kahle sizophuma ngakho
i-NPRC have gone to an extent ukuthi kwezinye indawo taking for instance ward 20 eLupane district la abanye bakwazi ward 20 sijimajiba endaweni yaseSilwane i-NPRC have gone there siyenelisa kuya yenza ama-workshop labantu abareally affected yenza i-public hearing nabantu bona labo ababe-affected asebafoma le-local peace committee committee kwindawo naleyo eyabareally affected akula muntu ongakwaziyo ukuthi eSilwane was one of the places in Lupane labantu ababulawa kakhulu ngegurawunde because inumber nxaqambi umantu was 21 people killed a day so abantu bangikhona bahamba sebenziswe i-workshop kodala wahamba kwenziwa i-public hearing wenziwa i-workshop now sokufakwe i-local peace committee siyakwazi lezi ndawo ezabantu abalenani eliphezulu enjengakosiwale emzola ngathi elakulabantu abaningi ukudlula iLupane yonke ababulwaelodwa okungakaze kufinyelelwe in terms of i-NPRC who-addressa the local people in that area so thina njenge-local peace committee because lapho sigxile khona kakhulu we have gone emawadini ayi-4 sikhuluma ngendawo zindaba ze-peace
umhlangano wekhomishini le egugurawundi sisehholo kwakhulunywa kwabanzi mhlalokho bagcina kungayiswasisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama-questions esesiwanika bona bengafuni ukuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngaphi sebethethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yibe sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma bona bangaphi sikhuluma sinje khonapha sikhuluma nisiyadlala phela khonapha kula nto olwenzwayo ngumacathelane nje ukudlala angikwazi ukuthi vele uyangapha umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwaba nzima okokuthi baze bagcina bebalekile bengafuni ukusichasisela mina ngomunye engabuza i-question okuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibala lelithi gugurawundi lithoni bala ukusitshela bathi gogo ngakhuluma ungabuza into enjalo ngumbuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula ungasiqalisa ukuthi uthi ungasifuna ukusibulala isihlahla esiqalisela phezulu egatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntana uyangibuza koko kathi ubaba wayangaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okokuthiwa ngugugurawundi kathi nxa babentshelile mna ukuthi gugurawundi litshona bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lami lizingculafu ngesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi ngizwa ngidabuka kakhulu mina ngangisefingo location embemesi kusenzakala umbhuqazo angilagogo namhla kangila baba nxa kuthiwa siyakhulumisana umlotha yebo sizakhulumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhulumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili nakwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhla kangifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa ngiphonga ukuthi hayi sesixoleleni sesikhulumisana umlotha
mina ngu-olimoyo ngiyakhe sakhamisempofu inze ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ngibalele egugurawundi ngoba igugurawundi yabuyile izo sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwatshwa 1 godi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa kuthiwa kule komithi eyakhethwayo yona ikomithi yangikhona iyahlangana yini labo sebhuku lezinduna unduna iyakwazi yini ukuthanana kule ndaba enjalo ukuthi kuhamba kubuza ukuthanana igugurawunde lapha akhunyiswaneni umlotha ukhunyisana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba silazihlobo asilabazawo wethu ngabafayo futhi abaningi abavele empini abalimpi libe zihlalezwe ilizwise silithethe imbhobho zibekwe phansi ufike udutshulu abanye bafa benathi ti
Lezo izakhamizi zeLupane ebezisembuthanweni wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oqoqwe ngabomsakazo weVoice of America bemanyene labe Media Center. Umphathintambo obona ngezamafemu umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende usethole imali efika amadola angamabhiliyoni amahlanu ethengisa impahla kusukela ngozibandlela kuwonale umnyaka kusiya namuhla okukhomba ukuthi ilizwe lingathuthukisa umnotho walo. Lokhu kuphume kuphephandaba le-The Chronicle yalanamhlanje ngesikhathi silitshela eziqhamukayo namhla indaba eziphuma kwamanye amaphephandaba lemsakazo. Kwenzakalani namhla kumcimbi we-Intwasa Festival oqhubekayo edolobheni lakoBulawayo? Izikolo zizangqikilana kwezemidlalo yokulingisa eBulawayo Theatre ekuseni, njalo kube lo mbukiso eGallery Car Park. Ngapho iVictory Siyanqoba Trust iyabe igida umdanso wePansula. Abanye abazaphatheka kweminye imicimbi ngoTrevor Gumbi, Khanyisa Bhunu, Clive Chigubu beSouth Africa kuThe Night of Big Comedy, uZisox the Poet, Bazooka Madlela Magwaza labanye. Okwamanje kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sibesembuya lapha kulaba abantu laba abokhulu wabo wafayo lo alo nyaka kufelwa amagabazi shure isidumbu satala usuke eSingapore e-airport Lufaro National Sports koZimba sabisele Harare kathi sokuthwala kuthiwa siya futhi koZimba kathi kuyamangalisa ukufa kuyaqala ngabo yini namhlanje kabangcwaba umuntu lowo kudlule manxa ikosivumuzela umoya obuhlungu kangaka Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Bakukhangela abanye abantu bakamanye amazwe ukuthi kona akusizi ukuthi bebe lokho belalela izipeeches zabo president abangakhethwanga ngabantu abazivekayo bona. Bebulala abantu belokho besithi balethe utshintsho eZimbabwe, balethe inkululeko eZimbabwe, bona bebulala abantu. Akusizi kunyamalala abantu, kutshaywa abantu, bebulawa ngamasotsha.
Igama nginguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Eish, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngesimo senzeka kwelakithi. Uhumongameli wethu ebesehamba ekhuluma ethi yonke into ilungile, khona kunzima kunje, abantu bayahlukunyezwa, abantu bayathunjwa, yonke le nto. Hhayi, kunzima kwelakithi shen, asazi ukuthi kuyophetha ngani. Ngiyabonga.
Elenjani mphakathi? Ngokhawundasibanda lapha kusana. Mina into engimangalisayo lapha, amazwe la lanqabe lokhu bechothoza iZimbabwe, becriticisa uMnangagwa ngento azenzayo. Balokhu bemnika izimali njalo, izimali lezi abazikhiphayo bezinika iZimbabwe, kanti abakaboni yini ukuthi kwabe sebenzela esikhwameni sikaMugabe elomnakakho. Ngesikhathi uMugabe elokhu ekhuluma irabishi amazwe la ama-Western, but belokhu bemnika imali, imali lana ezifakele esikhwameni yasakhe. Lo Mnangagwa laye ulokhu esenza the same thing. Abantu kuthange kukwa waba lomonakalo wezulu, amazwe akhipha izimali bahambisa khona lokudla, baphinde bakhiphe umuntu futhi okuzoyimonitara leyo mali. Mhlawumbe ungaba ngcono onenhlahla amangaki ahambe ayakhuluma lapha amdlisi shuwashuwa nxeza phonge ukukhuluma sibili athi hhayi sengilethe umbuso okhululekileyo phezu kwezigigaba ezingakangakangaka ezisenzakalayo. Hayi, mina am-understand le ndawo ukuthi ihamba njani.
Injani lonke estudio, igama lami ngumbelisi Mpofu. Oqala ngizokhuluma udokotela lo bethunjiwe ukuvinjwa kwakhe amapholisa ukuthi kwelatshwa kulasi South Africa. Laphana bekuyiboniswa ukuthi ukuvimba kwabo befisa ukuthi mbengxenye uzofa ekhona ngale Zimbabwe, njalo bakwazi ngaphandle mayephumba ngaphandle ngapha kulabodokotela abalolwazi olukhulu abangabona le ndlela athotshwa ngayo, lala ama-Jackson okuthiwa bahlaba ngawo ukuthi ingqondo zingaboni kahle ukuthi kwenzakalayo. So yizwa indlela zonke lezi abebezama ukuzivimba ukuthi nxa esethiwa kuphuma ngaphandle ngapho labodokotela lemitshina ebona kakhulu. Into weZimbabwe siwazi odokotela bakhona, kodwa imitshina-ke ayikho. Into esekengena kulona eludaba likamongameli Mnangagwa osemhlanganweni lo ongaphandle emazweni, lapho acela khona ukuthi ama-sanctions ekhutshwe. Ama-sanctions impela kufanele ekhutshwe, kodwa inkinga ila yena ukhala ukuthi ama-sanctions ekhutshwe kodwa amalungelo abantu o-Britain labo-US abakhala ngawo ukuthi uyawephula akafuni ukuthi ewayekele, ngoba ukuze ama-sanctions ekhutshwe elizweni lapha kufanele elandele imithetho njengamanye amazwe, amalungelo abantu njengabo-South Africa lapha abahlonipha amalungelo abantu. Manje niyachaya abantu, iyathumba abantu banyamalala, kodwa ufuna ukuthi ama-sanctions ekhuphi.
Le government yethu esinayo okwamanje awayo ifuna ukuzilela imali ibulala abantu, ifundise ingane zayo amazwe naphesheya icabangente bantu. So okwamanje hayi, thina abantu bonje basazimbabwe sazohlupheka, esiye namazwe angaphandle abasifoni, ngoba bengasifuni benjalo angeke basole, sesibaningi kakhulu emazwe nawo asikakhali sisazokhala.
Hayi vele, le nto ezwa izanupifu bantu bakithi izwisa ubuhlungu kakhulu. Awubuke nje bona nxa begula balatshwa ezibhedlela zangaphandle, kodwa lo udokotela abathi abamali lawo lawo maphoyisa lawo, kanti atholani into enkulu amaphoyisa lawo esihlanyisa ngale ndlela le? Abonge udokotela ababalisi bakhala ngemali bakhulukwenze ukwengezelela imali, kodwa imali leyo bayidlalisa. Mnangagwa selokhu baba ngupresident abasahlali endlini zabo, sebehlala emoyeni njengenyoni. Lokuthumba abantu, lokukupha abantu, yizo izinto ezimqoka okumele zicendele izweni. Manje zizoqedwa ngubani? Kuyibo abakwenzayo. Into nje ma kungatshintshwa into yonke, wonke amakhehla wonke sokugugile ongasela amazinyoni okube kuxotshele kachana le, ilizwe lizwe lunye. Kodwa ma kuzalala amakhehla atsala amazinyo ayi-2-3
akulantu abangalungiselizwe
omgabe nabo abafile baloko angazi ukuthi bagcinelweni kube ngakho ngabantu ababeka igcekeni akazidonsela emfuleni uLimpopo ugcwele futhi udonsela phakathi ukuhamba la manzi iy'ngunya zike zidle ngoba amagenga aselokhu elimlindile phansi le ayizikhathele labo abantu labo
baloko besidlala imali ngoba sebefile baloko beyidla ayi awukwezimbabwe nami nangakho laba langa besifa futhi kuzoba yi-same thing ukuze abantu bekhuluma kahle kuthiwa ye mnangagwa bethu ye mnangagwa bethu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ukubangelana izigaba zejamu leKashmir kukhangelelwe ukuthi yikho okuyabe kuyindaba egudwini namhla emhlanganweni osaqhubeka e-United Nations General Assembly lapho sokukhuluma abakhokheli bamazwe e-India lePakistan. Abahlukuluzeka ngesikhathi sempi eSudan sebekhweze insolo yabo kubhanga leFrance. LBNP besithi lancedisa uhulumende weSudan kulokho okwabehlelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube imihlangano ethile labo somabhizimusi lenkokheli yamanye amazwe wabahuga ukuthi besebenzelane lele Zimbabwe esemhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York kunsukwana ezedluleyo. Kambe uzaphathelani ele Zimbabwe? Isiphathamandla sebandla le-MDCT, uMnumzana Dan Moyo, uphendula lo mbuzo lokunye.
Lutho, ngoba lalela, yena i-purpose yakhe ma ebuya la uzama ukuthi kukhitshwe ama-sanctions. But ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama sanctions lawo ekhona oqaleni kumele enzeni sina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu laba bakutshela straight ukuthi kumele wenze uA lo B lo C wena you can't even do A usubhane even ama demonstrations elizweni iconstitution usection 59 we constitution uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a demonstrate wena you have banned ama demonstrations and you know ukuthi that's part of indaba zama sanctions ama freedoms abantu they are being abducted shows ukuthi there's no longer a rule of law and part of ama sanctions yizo zona lezi zinto i-corruption now okay fine you created this wreck but this wreck yakhona is independent because right now is wreck sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after ama political opponents. You look at i-Gukurahundi, you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans ukuthi silungise ilizwe ama advisors akho they are ill advising you because even ama billionaire esiwaziyo awaspend njengawe mna ngakwa uflya in a private jet ecosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe, but what they forget to tell you, what they neglect to tell you, ukuthi America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Ubona ingani utholile yini umbiko kulabana abakade betshengisela umbiko wokuthi kulabanye abamsolayo?
No, umbiko uvele uyawazi from the onset ngoba impi yokulwela inkululeko yeZimbabwe yimpi evele ibikhona even esaseyisaro kamgabe. Iproblem ekhona is the fact that iruling party isitshela yona ukuthi vele yiyo and abanye abantu and le mbono yabo is not gonna count. Sesibona even abomthuli Ncube educated people sebegqoka iskaf. Siyazibuza ukuthi kanti uNcube buchisa kanje segqoka iskaf usesithi pamberile zano. Is supposed to be a technocrat and is supposed to be somebody who understandayo umkhonomo weZimbabwe ukuthi ubi kanjani ukuthi awulungise. Uzolungisa kanjani sesithi pamberile zano?
Uzamphambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hayi? Umuntu wonke unelungelo lokuthi asekele ingqe iliphi bakhe.
Uyabona ukuthi I think the problem is like Zimbabwe, and since you won't even like America, you would, it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi party, umsebenzi kahulumende. Ukhulumende ngowabantu bonke. Ukhulumende akusuwe party. And abonqube, they should know ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe. Baqashwe abantu ababhadala i-tax ukuthi bahola abonqube. Not the other way around. In Zimbabwe, the government, well, we know ukuthi ruling party is on. But once you support it, kumele ube kwazi ukuthi usebenzele umphakathi wonke isizwe sonke, awusasebenzeli nje izandla.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika. Siphinde saxoxa lomnumzana Frank Guni, umgcinisihlalo webandla leZANU-PF e-East Coast khonapha eMelika, yena othi umongameli Mnangagwa usebenza gadalala ukuthi athuthukise ezomnotho welizwe njalo sokule nguquko ebonakalayo eZimbabwe. Wezomculo namhla siliqhinisela ingoma yeqembu le-Iyasa, yona ekhangelelwe ukuba lomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers kuleli dolobho. Iyasa leli qembu likhandela ukuba nomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers. Ama-youth centers phela agcwele lapha emalokitshini akoBulawayo, kanye yiwo lapho aba abahlabelela khona, abapraktizela khona bezomculo labo bonke. Singakehlukani ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UDokotela Magombeyi seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba wawumvumele ukuthi ahambe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.